umhlaba wonke ukhalele ukuthi uTrump osethatha intambo kwesibili uzabusa njani. Umnumzana Zwelethu Mhlanga uthi uTrump kathanda abantu bezwakazi le-Afrika.
Kungawuthokozisa hlezi umhlaba wonke, kodwa engxenye thina esikunanzelelayo njengama-Africans ukuthi ubaba lo kungenzeka ukuthi abe engasithandi ngokunanzelela kwami. Angiboni ukuthi sizathola okuningi okuvelele e-America, kodwa engxenye kungaba kuyi-political mileage esayidini lakhe yena, engxenye laba amsekelayo. But thina ezamaZimbabweans angiboni kakhulu ngokunanzelela ukuthi isikhathi esiningi siphila kwi-economy ebuhlungu, kodwa kazikaze sithole uncedo oluvelele America direct to us.
Unkosikazi Samuel Zodube uthi wesabela abantu abansundu ngaphansi kombuzo kaTrump.
Ukungena kukaTrump mbona ngani omama labantwana bazabandlululwa kakhulu, ikakhulu iziphepheli nabantu abamnyama, ngoba uTrump engumuntu olobandlululwa kakhulu.
Umahlekisa oloduma umdawini Sibanda Chuma uthi kukhona okuhle ngoDonald Trump.
Kulento engithanda ukuthi ikhulume ngoDonald Trump, yeah. Otherwise, elsewhere, the guy is good because he's got boldness and a leader. And when a leader believes what he believes in and he pushes it, and but Trump mina into one nganika imthandwe nakhona ukuthi kafuna ama foreigners. Le yilizwe likaNkulunkulu, you are one people created in the image of God. You've got to coexist. Akuphela khona angalungisa khona pho si.
Umnumzana wafunani ndimande ugcizela amazwi kamdawini esithi uTrump wazi kakhulu ezomnotho.
Xa sikhangela umnumzana Trump, i-number of billionaires kwele Melika iqanse kakhulu ngaphansi kombuso wakhe. So ngibone ngathi umnumzana Trump ungani lama-positives amaningi kakhulu. Njalo kumazwe ase-Afrika singabona mhlawumbe labo sebethola uncedo lungekho attached to izinto ezifana nabo-LGBTQ ukuthi kumele bavumelane lalezi yazinto.
Abanye bathi abanalwazi olujule ngoTrump. Mnumzana Dry Jean Moyo uthi kakwazi ukuthi uzanceda njani ele Zimbabwe.
America sinomongameli omutsha, but anginasho ukuthi uzasincedisa thina lapha eZimbabwe.
Ohlaziya ezombusazwe ezimele umnumzana Greatest Banda uthi impilo zabantu zizatshintsha ikakhulu kulaba abafuna ukuyahlala eMelika.
Ngibona ikakhulukazi laba abangela maphepha, ngibonani impilo yabo iza kuba nzima kakhulu. Lalaba abafuna ukungena kathese eMelika, ngibonani kuza kuba nzima kakhulu. Ye, mbonani uza kuba nzima kakhulu ngoba indoda efuna izinto zayo, indoda efuna amandla kakhulu, indoda efuna ukubonakala ukuthi khona. So mbonani kuzokuba nzima kakhulu. Sikhangele njalo le zimpilo ze-Ukraine, Russia, mbonani hayi zizaqala ukwehla sibili nxa ngibona embusweni kaTrump.
UTrump oyebandla lama-Republicans wanqoba unkosikazi Kamala Harris wama-Democrats kukhetho lwaqhutshwa ngolwezi ngomnyaka odlulileyo, njalo uthatha amatomi kumnumzana Joe Biden. Ngiyobulawayo ngimela isitudio 7 igama lamuyenza Jesus Banda.